Endabeni zethu namhlanje lelo Mike Hobe mhla ka 21 zibandlela 2019 umthethandaba waphezulu owe High Court unquma ukuba ukuvalwa kobulembu beinternet ngohulumende bekungaphandle komthetho. Izakhamizi zakobulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lempahla yendlini esebenzisa ugetsi abakuthathe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ukusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Rusty Markham, ongummeli njalo weHarare North edale lephalamende engowebandla leMDC, uboshwe eHarare kanye lomnumzana uJaffet Moyo namhlanje. UZulu uveza ukukhathazeka phezu kokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni zesekondari kusiya kwabeleminyaka engamashumi amane abathatha okudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Ngu-Life Talk namhlanje sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi abezomvikela behlukumeza uZulu besithi bazama ukuvimba okunye njalo ukutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318 kumbe enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz kutsho 12. Lingakhohlwe njalo ukuthi sikhona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.